Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chachituba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 16 Mbimbitho 2023 ngokeyino kumete Saidi endabeni zethu namhlanje.
Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho ushiya khona noma imali ikhangele phansi ngale ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadikisa umgodi kumbe izegcine phambanisa okune. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthiwa yikuba selfish.
Abantwana abayisithupha abaku grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathi intambo bakahulumende wakhe labomabhalani babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sebelungiselela ukhetho lwama-primaries kubandla leZANU-PF. Kulabatsha abagoqela umculi olodumo uSandra Ndebele abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantwana abayisithupha abaku grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Abantwana laba bathwalelwe esibhedlela seKwekwe General Hospital. Uhlangothi olubona ngokuzothulwa kwembiko luthi lokhu kudalwe ngabemba igolide abagebhe ngaphansi kweklasi lapho abantwana abazibone sebewela egodini elikhulu. Abemba igodi kubikwa ukuba ngotshekesha akade belandela umthambo wegolide. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sohlangothi lukahulumende lwezemfundo uthi basadingisisa ukuba kwenzakaleni esikolo lesi. Umphathintambo wesabelo senkabazwe umnumzana Larry Mavima utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usevale isikolo lesi ukwenzela ukuhlolisisa lolu daba. Umnumzana McLean Nyamucherera ukansila wendawo okulesikolo lesi uthi abantwana abafunda eGlobe and Phoenix Primary School bazahanjiswa kwezinye izikolo ngesikhathi kusahlolisiswa okwenzakale kulindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rogers Chisi owayengumeya wedolobho leRedcliffe.
There's a lot of mining activity around the school, so anything like that could happen, particularly if there is a lot of mining that is underground in the school. And you know, when Macrovosa do their mining, sometimes it's not monitored. It's work that is happening beyond the reach of everybody, beyond the reach of the naked eye. So anything can happen.
Yeah, lapha esikhona lapha eKwekwe baningi abantu abemba okujeneyo. Kodwa abaningi bangkhona abemba igolide. Siyakunanzelela ukuthi abemba laba benza santando. Bapho ngogebha lapha lalapha. Ungana balandela imithetho uhlala kunjalo abanye njalo ikho kusenza ukuthi begcina bengena ngaphansi kwamakilasi lawo. IKwekwe yonke nxa siyikhangele sibili kulabantu abayemba endaweni eziningi okumangalisayo. Ngakho-ke asoze simangale nxa ukuthi kungawobokela kwezinye indawo. Kunzima lokhu.
That anytime things like that can happen. But you know, these things have no scientific evidence. People sometimes do not take such news, such stories with a pinch of salt. But yes, there is a lot of mining activity taking place in Kwekwe and around the school.
Umnumzana Rogers Chisi wayengumeya weRedcliffe. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF. Uchuma ingcwethi kwezokwemba amatshe aligugu.
yiluhlupho esilalo thina bantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezinjengama-mines zona lezo. Kodwa ukuthola abanye abantu abasebenza izinto ngendlela engayisiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho othiya khona noma imali uyikhangele phansi ngathi ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izegcine phambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthi ayikuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwesikolo ngathi sokudilikele isikolo emgodini. Nxa uhulumende sebuye sebopha izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi anti abona uhulumende sesiwomesele. Ukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kolapho uhulumende esinikile ivuma ukuthi hayi ngokwenu bantwana bezimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthathani thathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalamba singejani so sebegebha nje kuphela nje
kasiyo ndlala yikho enzama ukuchasisela khona kona ukuthi kona yikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-words ethnics laba nokuthi kona nxa usebenza angazi kumbe lolwazi lwezemgodi but mina ngilalo phansi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lalo akaqunywa ungaquma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lona lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali laphana kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila yomgodi awumelanga uliqume lelo phila ngoba ungavele uliqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi babe bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asho ukuthi mbeda kona yikulamba ngingakufaka kuhle ngithi kona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abantu ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction. Amabhandi phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhandilana imali layo iyabi khona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena aziyofika phansi kwesikolo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF njalo uyingcwethi kwezokwembiwa kwamatshe aligugu. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphe abaphathi ntambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza katalala. Njalo osebenze ukwedlula abanye bonke wathola isicoco sakuqala ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka. Othole isicoco sesibili ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Umabhalane u-Permanent Secretary othole umvuzo wakuqala ngumabhalane wezokulima umnumzana John Basera. Umnangagwa uthe ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo ngolunye lwengatsha ezihambela muva ezehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Ukhuthaze izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi zisebenze nzima ukuze zithuthukise ilizwe kanye lempilo kaZulu. Umnangagwa uphinde wasayinisa abaphathi ntambo bakhe laba labonobhala babo ama-contracts amatsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni iZANU izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle kubavoti ukuze phela izuze. Yikho nje sizathola-ke izinto ezifana nalezi izivivinyo azenzile uMnangagwa ezenza sukusele izinyanganyana nje ukuthi kuyokhethwe kuseziyingxenye zemkhankaso akwenzayo lokho. Uma singabheka ama-minister la amabili okhulunywa ngawo ukuthi ahambe phambili lo nyaka ubukhulu bezwe buthole izulu elihle abantu balimile yimizamo yabo abantu asiyomzamo kahulumeni. Singazike ukuthi okuyikhona akusebenzisayo kulokho yini kodwa phela ukuthi ngabe ukuthi abantu bebencediswa ngugovernment ngabe mhlawumbe siyakuzwa ke lokho ukuthi mhlawumbe usebenzisa lokho.
Ukudaba lukababushaba umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yena okuzinga lesibili esingathi uthethu number 2. Mhlawumbe umongameli Mnangagwa lanxa nje izijeziso zisakhona mhlawumbe ukhangele imizamo ayenzayo eyokuvuselela ubudlelwano mhlawumbe ngoba sibone eZimbabwe linxuswa emhlanganweni weCommonwealth kusikhatshana esedluleyo eNgilandi. Njalo nyakenye sambona njalo uShaba enxuswa emhlanganweni kamongameli Biden ngapha eMelika awenze labakhokheli bamazwe aseAfrika. Kungaba yilokho yini okwenze mhlawumbe wathola leso sicoco sika number 2?
Izimemo iZimbabwe elizitholayo lizithola ngokwentando yalawo mazwe abamemayo. Njalo sikhumbule phela ukuthi iZimbabwe yelinye lamazwe asemhlabeni. Alikho ngaphansi kohlobo oluthile lwengcindezi. UShaba eyi-foreign minister akekho ngaphandle kwabantu abavinjiweyo, ngiyacabanga uhambela wonke lamazwe. So esikubonayo ukuthi amazwe vele awasoze ayekele ukuxhumana nezwe leZimbabwe ngoba lingekho ngaphansi kwama-sanctions. Okungaphansi kwama-sanctions eZimbabwe abantu abathile abasolwa ngokuhlukumeza amalungelo esintu, abahlolwa nge-corruption, zonke lezo zinto. Izwe lona lilodwa vele lizaqhubeka silibona lihlangana namanye amazwe ngoba ubudlelwano phela abona abulimalanga okulimeleyo ngabathile abaphethe iminyango ethile yeZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Asingeke lokho ke sithi thina kuyikusebenza gadalala noma okuhle akwenzileyo.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eGwele South Africa. Ivandla leZANU-PF ngomgqibelo lizaphatheka kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Kulaba sakhulayo abaningi abafisa ukungena kukhetho lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sbanda.
Isiphithiphithi okwamanje kobulawa yabalandeli beZANU-PF bekhankasela ukhetho lwabo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzamela iCountry Park edale lePharlamende. Akula ungcinisana naye kukhetho lwama-primaries. Omunye njalo uzangena kukhetho engaphikiswanga ngumseri kamphathi ntambo wezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi omele iBulawayo South edale lePharlamende. UMnumzana Chinga Dube ilunga ledale leZANU-PF Politburo uchaza kabanzi ngokhetho lolu.
Wonke amahodi ayilindiswa ngaphandle kwekaNcube. Ekhadi park nilikamodi uBulawayo South yibabangaphikiswanga.
U-Alderman Devin Ndlovu ilunga leZANU-PF Central Committee uthi abafisa ungena kukhethwe lwama-primaries bakhankasa ngokuthula.
Ngolungiselo sulenziwe mbana azahamba kuhle and eqinisweni ndethemba ukuthi lakhona ngaphala kuZANU-PF abantu basuke bekhethe nje ukukhetha muntu bazakhetha umuntu abamkhangeleyo ukuthi uzabathuthukisa lobo uzathuthukisa isigaba sakoBulawayo. Ngangikhangele iBulawayo kuphela, mina ngiyabe ngikhangele le-region ezeholu, sikhangele ukuthi abantu laba ngabakithi, ngakhithele ukuthi bakhuluma limbani, kodwa ngabantu engikhangele ukuthi kumele kube ngabantu abazakhulisa i-region engasalile emuva, njengoba vele i-region yethu ekhanya isalile emuva ezigabeni eziningi.
UNdlovu ukhuthaza abalandeli baleli bandla ukuba bakhethe abantu abazamela uBulawayo ngothando.
Uyakhangasikile ukuthi sokuba le ngugulo ethize ngezizathu ezithize mhlawumbe ezenza ukuthi iBulawayo ingasibe iBulawayo leyaziwayo. Ziningi izizathu engizibonayo okugoqela khonokho ukuthi sesikhetha abantu abangalathando loBulawayo. Ukathi abantu babengena kuBulawayo ngothando loBulawayo bayasebenzela iBulawayo belothando loBulawayo ngoba ukufa kweBulawayo yakuthatha nokufa kwakho.
Ulungile Ncube umlandeli webandla leZANU-PF koBulawayo uthi ukhetho lwangumgqibelo salumphuzele.
Sizakhetha abayasimela kukhetho luka-2023. Thina njengabasekeli bebandla leZANU-PF silethemba ukuthi iparty izasipha ama-candidates aright siwine silungise uBulawayo wethu.
Abanye abangancinisa kulolu khetho lwama-primaries ebandla elibusayo ngumculo olodumo uSandro Ndebele ofuna ukuba ngukhansila elokitshini lePhelandaba. Lo mnumzana Qhubani Moyo ofisa ukumela isigaba seNsiza North edale lePhalamende. Umoyo wakho wasebenzayo kukomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Zakhe ngimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Music. Ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission yengeze insuku zokubhalisa abantu abazavota lonyaka ngenxa yemtshina yabo engasebenzi kahle njalo lokusilela komlilo kagetsi lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngunkosazana Fadzai Mahere, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi kumele iZEC iqhubekele phambili ngohlelo lwe-mobile voter registration oluqale ngesonto njalo oluzaqhutshwa ngeviki ezayo. Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-CCC, uyakusekela lokhu.
Thina esikufisayo yikuthi one, iZEC ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota. Ikakhulu endaweni lapha okube lelenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha ivoter registration iqalise ngabo 4 ntambama. Kutsho ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivota iqalisa ukubhalisa abantu ngo-4 kutsho ukuthi bebevala ngo-5.
Ushiriedenga uthi kunengi abakuncomayo okwenziwa yiZEC.
Okokuqala ukuthi iZEC khona icabange ukuthi ibe le-blitz ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi 2.2 million abangabhalisanga ukuvota. So i-blitz yona lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu bebe lethuba lalo ukuvota.
Lanxa abeZEC bethule umbiko kunsukwana esanda kwedlula belandisa ngezinye zenkinga abahlangana lazo okufana lalezo ezivezwe ngabe-CCC, abakatsho lutho ngodaba lokuthi bazokwengeza kumbe hatshi insuku zokuqhuba umsebenzi wabo. Umsekeli womgcinisihlalo kukhomishini yeZEC, ukhomishina Rodney Semukayikiwa, uthi kulilungelo labo abe-CCC ukutsho umbono wabo kunhlelo eziqhutshwayo elizweni. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi okucelwa libandla le-CCC.
iZANU-PF isibambile engathi ngamakhokheli bezomdabu, izinduna, amasebhuku, ibambe konke labalisa, ibasebenzisa ukwenza into zayo. Labalisa labo ayisikuthi bayakuthanda kumbe inkonko zomdabu ziyakuthanda lokho, kodwa kungenxa yokuthi iZANU-PF yebusayo sesaba ukulahlekelwa imisebenzi yabo nokulinyaza ukuhlukuluzwa emakhaya.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uyakusekela lokhu.
Kukiyo yona njengabantu abazithi bayi-opposition ukuthi bengenzani ba-adapte njengexoxo elisemanzini ukuthi bagcine bethola into eliyabayifunayo ngoba ukube lokhu bekhala each and every election yikusiqedela isikhathi.
Okubandla leZANU-PF umnumzana Taurai Kandishaya uthi ukwenza kwabe-CCC ngokwabantu asebehlulekile. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha asebebhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba abacelwe inhlanganiso ye-United Nations ukuba baphenye okwenziwa ngele-Russia kwele-Ukraine. Baveze ukuba ele-Russia libulala abantu mahlayana, lithumba abantwana, njalo lenza okuningi okungekho emthethweni. I-Independent International Commission of Inquiry on Ukraine iveze ukuba ibutho lakwele-Russia libhidliza izakhiwo zikaZulu njalo lithwalise nzima abantu bakwele-Ukraine. Isikhathi sokhetho sesiseduzane kuba le mikhuba eqhutshwa ngabaningi abaphatheka kwezombusazwe ekupha uZulu izipho ezitshiyeneyo ezigoqela imali. Lokhu kukhanya kuqhubekela phambili lonyaka ngoba kulamavidiyo abonakala enkundleni zokuxhumana lapho abanye abakhankasela ukukhethwa abapha abantu beziqinti lezo imali, inkukhu lokunye. Kuyona le iviki umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphe induna izimota emhlanganweni wobuqhutshwa kobulawayo. Kuqondile nalokhu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba iStudio 7 iqhube ingxoxo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo iCoalition for Market and Liberal Solutions, lo mnumzana Munashe Mthutsa, ilunga lebandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
ukukhankasa kwamavoti nje kumbe ukukhankasela ubukhansela kumbe umemba of parliament kumbe ukukhankasa emthethweni, umthetho kawuvumi ukuthi lingaze liyivotele kumbe lingaze libhalise ukuvota lingalinika lokhu lalokhu. Lokho nje kuphuma ngenxaso kuyi-program ethithi khona yi-election manifesto ezithembiso ezikhulunywa kurali ukuthi lingaze liyivotele lingalinikeza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kuthiwa i-vote buying. Akukho emthethweni, kuvame nje kuyenzakala nje amaqembu amaningi aphisayo nakaphilisayo nje ekwembala ethi kodwa akuvunyelwa kuyephulumthetho.
Kodwa sikubona kusenzakala, kungani kulekelelwa?
Kuyenzakala ngoba iqembu elifanele likhangelisise usompembe womkhankaso wekhetho yi-ZAC, uJustice Peter Chikumba lo uToilet Laigwana, umsebenzi wabo njengabosompembe bokhetho ngokuthi bengazeleze umbiko wokuthi umuntu okhankasa ethembisa abantu kuzithi zabanika ukudla kumbe uyabanika imali uyababhadaleli ukuthi baye ngaphi bayevota. Umuntu onjalo emthethweni iwadi yakhe le-constituency yakhe kuzavele akhantile a-expense angabi lilinga le-constituency yakhona. I-vote buying licala nxa kusekela kusenziwa kutho ukuthi i-ZAC iyehluleka umsebenzi wayo opresident nxaso kuyikhathi kukhankasa likama-fertilizer belinye ukudla belikamathalakitha izinduna ziningi imota. Lobo yibugebenga esibuthoyo ebukhankaseni eZimbabwe, akuvunyelwa, akufanelanga kwenzakali dade.
Nanko Mthusa, inyoka isiphoselwe kuwe, uthini ngakho wena?
Okokuqala ukuthi ngithina isiqinisile ubanga lapha ngenanxane sithi umthetho welizwe especially sikhangele i-electoral act ayivumeli ukuthi umuntu anike kumbe athenge ivoti anike abantu izinto kuyingqondo yokuthi ufuna ukuthi avotelwe then ukuthi abantu bakhethe indlela abayenza ngayo ukukhetha kumbe indlela abazakhetha ngayo umuntu abamfunayo ukuthi akamele. Lokhu kuyavumakala kunjalo nje kukhona nasemthethweni kusawufaka emthethweni kwezelizwe, kodwa kumele sikunanzelele ukuthi kusuka kube le thin line between ukuthenga ivoti nokunceda abantu ngendlela ekumele incedise abantu. Ngenxa yokuthi mina ngiyimtusa ngisuka eyikhetha ngabantu abadinga ukuncediswa kwezinye indawo ekumele ngibancedise zona, akufanele ngibancedise ngenxa yokuthi ngisekhankasweni yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili, iZANU P F eyiyo ebusayo ibandla elizombusazi, kodwa njalo siyithi esavimba igovernment ngo-2018 ngemva kokuthi abantu basikhethile ukuthi sibumbe igovernment silide. Yikho-ke nxa yingukuthi igovernment isithi yenza imisebenzi lama-programu nama-policies ahlanganisela ukunika abantu i-fertilizer, ahlanganisela ukunika abantu izinto ezokulima, ahlanganisela ukuncedisa abantu, asingeke sasukuthe ngamavoti ngoba ngukhulumende lo osiyenza imisebenzi leyo. Silapha thina koBulawayo isi-contribute under i-opposition or iparty i-CCC kumbe i-LDC. Nxa amakhansila lawa engabuya enketha kumbe inkulumane besenza abakwenzayo ngifaka amabhawuza ngongela amanzi belinga ama-pothole ngongela ama-pothole, asingeke sasile kuthe ngamavoti ngoba ngumsebenzi wawo okumele bayenze abawukhethelwayo ukuthi ba kuyintimlanga between ukuthenga ivoti nokwenza umsebenzi nxa uphakathi kwephathi kumbe nxa usivele ukwi-government kumbe usivele ukwi-council. Itimlanga yangikhona it has to be separated with very good eyes.
Uyamuzwa yini Ngwenya uthi yena umduthi hayi akulanto embi ngokuncedisa abantu, uthini wena ngapho?
Uyabona dade, mina ngangikhona ku-constitutional commission zombili zonke sakhuluma ngakho. Nxa vele kungaba le-proclamation yokuthi sekuyisikhathi sekhe umuntu uyachafika kulezinto ezingafananga zenzakali nxa sekuyisikhathi sokhetho. Imithetho yakhona ikhona, kuthiwa khona engiyi-200 meters ingagqokile lokhu lalokhu, nxali abantu senisiya kuvota bengagqoka ama-uniform 200 meters bengabakhulule ngakho.
Tusaphosela kwele kugcina uphendule lokho iphuzo elikhitshwe nguNgwenya.
Engingakuthi ukuthi ya kunjalo ngiyamzwisisa ukuthi enizekani, kodwa umthetho ngumthetho njalo uhulumende ngohulumende. Sizothi nxa yokuthi sekuzaba le-election ebuyayo kumbele i-president ephoqele i-date esithi thina eminye imisebenzi kahulumende asiyifakeli siyimise akusebenzi lokho ayisikho sinosayo plus okumele sikunanzele njalo ukuthi ilike kuvotele ukungena ephalamenti imisebenzi kaphalamentarieni ukuyelungisa imithetho. Kodwa iZimbabwe sisakuthintsha lokho akwenza sakwangani uphalamentarieni imisebenzi wakhe ngokwenza ama-developmental program alinazo yinto esikumele siyijayele ikhona. So ngokusekhethweni abantu sebekhetha umuntu ozakwanisa ukubancedisa on their day to day living whether uzafaka i-bridge ezizayenzana. So ngingabonakala sengikuyenza ngizama ukutshengisa abantu ukuthi ngiyakwanisa phela ukwenza lokhu lingangivotela.
Umnumzana Munashe Mthuta lilunga lebandla leZANU PF obexoxisana lomnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi omkhulu wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komalisa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selikhuphe uluhlu lwabadlali abazalidlalela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders namhla lithule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili nanhlanu 25 abazalimela kumidlalo yalonyaka osigaba seCasalaga Premier Soccer League. Lokhu kuza phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi yalonyaka yona ezaqala kuyona impela viki yezayo. Njalo iqembu leBhosa lizadlala leZPC Kariba ngasemagumeni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uAntonio Torres uthi kuqakathekile ukuba abalandeli baleli qembu basekele abadlali labo.
Sithanda ukumema abalandeli beqembu ukuthi babuye benze inkundla eBaba Fields kube ngani usegehena kumaqembu esidlala lawo. Kumele babuye ngobuningi babo ngoba kwisifiso sethu ukuthi lathi sibenze beziqatshe neqembu lethu. Kusicelo sethu ke ukuthi babuye bezosibukela ngoba siyabadinga ngempela.
Iningi labadlali abakuluhlu lolo labadlali abangamashumi amabili lanhlanu ngabadlali abadlalela iqembu leHighlanders nyakenye. Kulabahlanu kuphela abatsha. Laba ngababalisa uCalvin Chigonero ovele kuqembu leTalent Vision, uMarvelous Chikumira obedlalela iqembu leTel 1, uBrighton Manire obedlala elizweni leSouth Africa kanye nabakadebe kuqembu leBulawayo City nyakenye, uElshama Farasi loMelika Yancube, ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda laye ukhuthaze abalandeli ukuba basekele iqembu mihla yonke. UPeter Mudua umsekeli kaSibanda uthi kuqakathekile ukuthola usekelo oluvela kubalandeli beqembu. Abanye abadlali abakuluhlu olwethule namhlanje iqembu leHighlanders ngababalisa uNozinti, uAriel Sibanda, uRafael Pitisi kanye loReward Muza, imvimbi kulomuduwa wendrumbeba uAndrew Thandi, uAshot Faira, uMbongeni Ndlovu, uGodwin Makaruse kanye loGillian Nyathi. Abadlali baphakathi kwenkundla kuloRaman Kutsanzira, uDarlington Munkuli, uPrince Ndlovu, uMakinon kanye loMason Mushore, uRay Lunga kanye loDivine Mindirira. Abagadli kuloStanley Ngala, uLinus Chikuwa kanye loWashington Nyavaya. Nimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission elisungule uhlelo lwe-mobile voters registration ngesonto edluleyo. Ngakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantwana abayisithupha abakugrade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labo mabhalane babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.